isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani, olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuzibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa walelwa ukungena emzini kamuyi u-Oliver Mtukudzi obebekwa lamhlanje.
Ubaba uMtukudzi bengumuntu okade ethanda abantu. Ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu uma ebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla le-MDC, ngoba iZANU-PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube yinto yeZANU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usezaqala njalo ngeviki ezayo imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela.
Kumasiko inyinto nje, kodwa kuqakathekile ukuthi umongameli naye ezwakale ekhuluma.
Kodwa abaphikisa umbuso kaMnangagwa bathi lokhu yikuchitha imali lesikhathi.
Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hayi khona bekubutheleli, betshelwa izinto ezingasebenzini.
Sizezwa ukwenzakale namhlanje emhlanganweni weqembu le-Highlanders owe annual general meeting. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa walisiwe njalo ngamasotsha ukungena emzini kamuyi u-Oliver Mtukudzi umhlabeleli obengcwatshwa lamhlanje emzini wakhe kwamadziwa duzane ledolobho leBuhera esigabeni seMashonaland Central. UChamisa uze wangena ngemva kokuba abalandeli bakhe befuqe baze bawisa amasango. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uGibson Bebe obekhona le kwamadziwa.
Iziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezamapholisa abamabandla aphikisayo kwezombusazwe abaculi kanye labanye abatshiyeneyo baze ngobuningi bezovalelisa uMtukudzi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Obemelele umongameli welizwe umphathi ntambo ogatsha lwebutho lokuvikela ilizwe unkosikazi Opha Mchinguri wethule umbiko kamongameli ekhokela ezinye iziphathamandla zikahulumende ezinjengomphathi ntambo wezokulima lomumo womkhathi uPerence Shiri, iICT uKazembe Kazembe, kuthi umphathi ntambo wembiko lokusakaza uMonica Mtswangwa lomkazi uChristopher Mtswangwa, umeya weHarare uHebert Komba kanye lamalunga edale lephalamende atshiyeneyo.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe.
Sibuthene lapha ukuthi sizobeka lokuthakazelela indodana yeZimbabwe eyaveza ubungcitshi bayo kwezomculo uDr. Oliver Mtukudzi.
Kube yisiphithiphithi umkhokeleli webandla liphikisayo le-MDC uNelson Chamisa efika emzini okube kukhalelwa khona umuyi ngemva kokuba eke waliswa ukungena njalo wamaphandle kwemizuzu engafika amathumi amabili wasezangena. Ngemva kokungena kwakhe uChamisa walelwe ukuthi ayehlala endaweni ebeyihlezi abahloniphekayo, kodwa usuke wayazimela exukwini lezakhamizi. Izolo uChamisa walelwe njalo ukungena enkundleni eNational Sports Stadium lapho akade kulesikhumbuzo sikaMtukudzi. Ilunga lebandla leli elunga lejele parlamente emele iwangi central umnumzana Fortune Molokeli usole okwenziwa ngamasosha esithi kulusizi ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthatha imva yeqhawe yomtukudzi kube ngumkhosi webandla labo.
Ubaba umtukudzi bengumuntu kade ethanda abantu, ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla leMDC, ngoba iZANU-PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yeZANU.
Umolokeli uqhubeke esithi kulusizi ukuthi imbali etshiwe ngumuyi eyokumanyanisa uZulu yephulwa emfeni yakhe amathambo akhe engakaboli. Uthe umtukudzi wayeliqhawe elalela amalungelo oluntu ngomculo kweminyaka eminingi okubangela ukuthi ibizo lakhe laziwe phose umhlaba wonke jikelele.
Sikhule silalela izingoma zakhe sisuka kuma-grade 1 sasaba abantu abadala, umuntu osebenze kakuhle, so sithela ukuthi sizomphelekezela simnikeze inhlonipho efanele yena.
Abaphatheke kwezokucula bathi balahlekelwe yinkanyiso kwezokucula bekhomba ukuzithoba kanye lokusebenza gadalala okwenziwa umtukudzi. Omunye wabahlabaleli okhulume leStudio 7 uSani Makhalima uthe umtukudzi kufanele atshayelwe ihlombe ngokuba ngowakuqala ukuthi aphiwe leyo nhlonipho enkulu yesizwe kubahlabeleli njalo ube yisikhuthazo kubo.
Kuyenzwe lapha vele, I think it's ngathi it's long overdue yabo, izinto ezinje, so yabo it's nice to see ukuthi ilizwe liyaphambi in regards to respecting ama-arts umsebenzi yethu yabo.
Bekubuthene abangani kanye labaningi abasebenza lotuku kuminyaka edlula amathumi amathathu ecula abafana lowakole South Africa uSteve Daya, unkosikazi Jace Mungoshi owasebenza lo mtukudzi kumdlalo kamabonakude owaba lodumo esaziwa ngokuthi Neria labanye abanengi. Mele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaqala imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela ngeviki ezayo. UMnangagwa uzakuba eseMrewa Center eMashonaland East ngomgqibelo. Umgcinisihlalo wesigaba lesi umnumzana Joel Biggie Matiza utshele umsakazi weZBC ukuthi lumhlangano uzakuba lithuba lokutshengisa usekelo lwebandla leZANU-PF lomongameli Mnangagwa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngemva kwalokho okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khonokho, athi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sikilafise kwenze njalo kuyini okungalungisisa nalowo mumo esiphume kuyo. Kuma isikho inye into nje, kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli laye zwakale ekhuluma ehlangana labantu efinyelele ebantwini ukuthi hayi bakithi umumo loli ubonu nje njengoba senze imisebenzi leyo nje, abantu senzile lokhu, sikhwezile lamafutha ngezizathu lezi senzile lokhu, kuyindlela yokuthi umongameli afikise imbiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu bethengisele benza abanye bazenzile izinto lezi ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhona akulungisayo. Kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa, abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile, ngabe sesitholile umbiko onjengwana lo, mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga. Mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane lezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi. Kuqakathekile khonokho, mbona kulithuba elihle kakhulu leleli.
Kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le, khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho, kulungile yini ngokubona
kwami? Ngokubona kwami asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende lephatha. Ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha ishiyo mali kahulumende, yikho sikokuqakathekile kumele sikunakekele khonokho. Uhulumende ngayisebenza, kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalowo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizwisise ukuthi izinto lezi ngiba zishiyene, iindleko zakhona zijiyene. Abanye abantu baye bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende, kudlaliswa imali komuntu, hayi akula mali kahulumende edlaliswayo la.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, bexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye abaphikisana lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi imihlangano le ikuchitha nje imali lesikhathi sikaZulu. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Amaralo kwenzani abantu belamba? Amaralo okwenzani abantu belanto yokwenza abantu bethengisela, bekhonona, belambile, akula msebenzi kakulani. Amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka? Sizwile ubuseza waqalisa. Kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala ilikhuku ebantwini. Endaweni kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu, bona bayagijima bayakwenza amaralo. Amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane?
Yes, ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo. Uthini wena ngalokho?
Abantu ngabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bazibonile. Uyabutshela izithutha ezathutha ngabe ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani. Akuso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambile. Akuso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bazibonela le mali yakhona ngabalayo. Eqinisweni ukuthi akuso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana. Ubatshela lokhu ofuna ubatshela khona. Abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imithembe ziza kuba khona, imithi eziphelele ziza kuba khona. Njoba izulu lingani kuza kwenzakalani. Akhulume izinto ezibambekayo, athi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshelayo. Hayi, laba abantu balesikhathi sokudlalisa mani. Xa be abantu belambile ngabazihlalile ngangcono bayodinga nalo mthwankela ingabe yini endawothi bayekulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho. Ngakuthi lapho eyaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungu labatshele. Utsho ukuthi abantu beZimbabwe ilizwe lonke leliziphukuphu ezingakwazi ukuthi funa biswela umongameli welizwe ukuthi bathele ukuthi ongayisiko yini abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo hayi wena bekubuthelela betshelwa izinto ezingasebenzi.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo silomnumzana uThami Khumalo, umhlabeleli odumayo ngale ngobulawayo kontuthu ziyathunqa. Sixoxa ngempilo kaMuyi uSamanyanga ubaba Oliver Mthukuthi. Khumalo esikhiphani budiza, ngiyakwamukela kuhlelo labasha.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nje wonke umuntu esekhapha nangale eyindlela njalo la wonke umuntu jikelele ezibaba ekhaya.
Khumalo asixoxeni mnumzana, ngiyazi ukuthi wena ungomunye wabontanga oke waba ngenhlanhla yokuxoxisana ngomuyi ubaba Oliver Mthukuthi. Kuyini ongasitshela ngale mpilo kaMthukuthi?
Ngicabanga ukuthi bafo kuningi engingakukhuluma ngempilo kababa uMthukuthi. UMthukuthi kini kulensizwe eziningi kakhulu azenzileyo. Ngempilo kaOliver Mthukuthi ngasho ukuthi impilo kaMthukuthi ibiyisibonelo. Njalo uMthukuthi tried to actually live, uphile impilo ye-art and try to show us the value of art, ukuqakatheka ye-art kwi-music industry le. Njalo wasesitshengisa futhi ukuthi uyabona, you need to hold on, kumele ubambelele ku-craft uNkulunkulu akunikeze yona. So ubaba uMthukuthi kimi, I remember one time when I was in Harare, ngihambe ngiyembona, ngahlala la phansi. Umthukuthi was a very humble man, wayengumuntu ezehlisayo olothando kakhulu ikakhulu ebantwini abasha. Ngiyalela umntu wasengitshela wathi, yazana ndoda, value the craft that God has given you. When you value that, use it wisely. These are the words that he said to
me. Ngiyakuzwa. Siyezwa njalo ukuthi uMthukuthi useyetholile isichoco sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi, bafo ngangikhangele ngiyavumelana lakhe kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon ukuthi deserves that and I think it deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu like for instance njengoMandela we make a big statue for him just to honor him.
Ngiyakuzwa. Right, Tami sesifikile isikhathi sokusigcina uhlelo. Cela ukuthi uhlabele ngamafishane ingoma oyithandayo kababa uMthukuthi.
Ngilongele bakho kasekase ngitalente. Ingoma engiyithanda kakhulu mhlawumbe kwesikhathi ngiyake ngiyiperforme njalo abantu bayikholise kakhulu baqaba ngoba ngoli.
Oh yes. Hola. As usual, uyayishaya putami. Thank you putami.
Angibonge baba.
Hayi Thami, thank you ngokungena kuhlelo kuwe lawe ngizathi langalezo sesilahlekelwe liqhawe langempela.
Langalezo mfowethu.
Hayi ngithwakaza omuhle ontanga kwanele kwalamuhla lapha besixoxa lo mnumzana uThami Khumalo mayelana ngempilo ekamuyi ubaba uSamanyanga uOliver Mthukuthi. Kule muli eka baba uMthukuthi ngithi langalezo. Kuwe baba uMthukuthi ngithi hamba kahle. Qhawe lamaqhawe siyohlangana phambili. Isikhathi sami sesiphelile, masidibane kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection lilami uMike Hobe ngolwesibili Tuesday kusukela ngo-8. Uhlelo bese lugqiba ngo-9 p.m. Abafisa ukuxoxisana nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3. Hi, it's Kati 2. Bye-bye.
Siyabonga Mike, okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sinana masiba
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola injalo bekona ke izulu kandaba endaweni zonke zomhlaba namhla ke sithethi ke sicophe lo nkosikazi sakhile liline uMadube. UMadube sidala ukuqoka laye khonapha ke enkundleni kodwa baningi alikwazi ukuthi uMadube uthethwe mbani. Esihlolisisa lamhlanje yikuthi kambe nxa wendele emuntwini ongaso wesintwini uhamba njani? UMadube kunjani mama?
Ngiyaphila uMadube labalaleli njani?
Hayi siyaphila kakhulu lamhlanje siyathaba ukuthi sikhulume lawe sibili sizwe ukuthi wena wendele ngaphi uMadube?
E-India.
Singathi kunjani emendweni khonapha?
Alright, senke ngahamba ngakubona khonale. Hayi. Alright, akula problem. Only kuphela ukuthi mawa ngumuntu omnyama lawo yabo usizo ukuthi usendaweni yabantu abangekho amanyama but sokusiya ngokuthi lapho yendele khona abantu bangikhona ba-accepta njani abantu abamnyama.
Ye, so wafika wabaguqela khona ngale bathini abamangalanga bathi umuntu lo.
Ye, awukuguqali isiko lethu labo. Isiko labo vele bayenza njalo so akuzange kungihlukumeze kakhulu but sokusiya ngokholo. Ukholo bona ngale they are Hindus thina singama-Christian so nxa ukhuleka uyakukhuleka but bona bale ukholelwa lwabo abalalo but angila problem lakho ngokuthi lo wami uyangisupporta ma ngisiye e-church siyahamba sonke siyekhonza sonke but owabo wesintu sabe sesihindwa hayi abaforce omunye umuntu ukuthi ayenze isiko lawo yenze into lawo obona ukuthi uyayenelisa uyayikwanisa njalo abakucontrol ukuthi njengoba usungiwakithi sokumele ufollowe lona isiko lawo elisiyinto angizihambela nje echurch ngizikhonzele kuhle anginaproblem.
Ye, siyabona ukuthi nxa sokungena ukholo lwesihindu kulalokhu ukuthi umuntu engabhubha sokumele ukuthi kungafika eminye iminyaka sekukhitshwa sekugeziswa kwenza into ezinjalo akukho la khona ngale lapho owendele khona.
Hayi, ngale mina into engabona beyenza most ma umuntu ethe wadlula emhlabeni uyatshiswa athatha umlotha wangikhona yo uyafakwa kwenye indawo elulwandle ahambe umlotha uhambe lamanzi but kuba lo munye umlotha omncinci I think abawugcinayo ezindlini ukuthi in some other time ngezikhumbuzo memorial babelokhu bekwazi ukuthi umlotha lana useglasini wawungukamntwanami onjani ovelanga but the rest of umlotha yawuhambile lolwandle but abantu babo babatshisa ababangcwabi njengathi thina esifaka umuntu kwi-box angcwatshe kukhofini bona bayatshisa then besebegcina umlotha.
Ye, esintwini vele bahle bethi lokho yikuloya phela ukuthi ugcina umlotha endlini njalo sutshisa umuntu.
Esintwini vela akuvamanga ukuthi sigcine umlotha endlini njalo sivele sikhula sikwazi ukuthi umuntu uyangcwatshwa ngokwesintu uyafakwa ebhokisini angcwatshwe nxa esekhaya ebhokisini ingekho uyagoqelwa kuhle ngengubo ayenzelwe kuhle angcwatshwe aphumule. Manje labana-ke bayatshisa but laba bagili isiko abalijayeleyo ngoba umhlaba wula indawo leyana is too populated so yikho abenzela khonokho ukuthi balokhu bangabi ne-problem yokuthi bagcine sisiba la mangcwaba indawo yangikhona labantu abaningi so ispace sezindlwa kula mboni ukuthi bangaba le space sokuthi kube le ndawo lapho kungcwatshwa khona abantu abathe badlula emhlabeni yikho be-opt ukuthi bachise ilwandle zabo ziningi bayephozela umlotha lwane lwandle uhambe la mangi.
Ye, labo malukazana labo bayathiswa?
Omalukazana sokudiphenda ngokuthi uyakuthejenga kodwa for nxa kuumalukazane oyakhona ngale esikweni labo ye bayenza njalo bathise but nxa sokunje kunjengokwani laye hhayi kuyasomele ku-opta bakithe ukuthi bona bakhethe ukuthi bathise kumbe bakhetha njani but nxa uvele usuthethwe usungowakhonale so mbone ngane babe sebezakhulumisana la badala ukuthi hhayi lifuna ukuthi sitshise kumbe lifuna ukuthi lizincwabele umntwaneni but i-option embone ngani balayo vele yiyo ukutshisa nzake mbona ukuthi awuyangcwatshwa ufaka ukhofini.
Ye, ingxoxo yethu ibisimnandi kakhulu Madube kodwa-ke ubona ngazani kuyisikhubekiso nje ongathi ngesihindu ngani ngani lokhu kuyahlupha lokunye okumnandi nje ngamafishane ngokushaya khona
hayi okumnandi ngabantu labani esengike ngakubona most of them ngabantu abalothando abashiya they share into eziningi njalo they don't kill ukubulabulala inyamazana njengathi thina into esizenzayo ngabantu abalozwela abalothando so far ngabe le problem.
Awu bona ke Madube siyabonga kakhulu-ke ungadina kusasa Ntombendalo.
Ngiyabonga kakhulu eduli.
Ye, lo-ke ngumadube unkosikazi Sakhile Lilene ukhona ngale-ke kwele Botswana ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube Lilane.
Elamanye amasibayawagcina
siyabonga Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli lami ngiyamukela abalaleli bethu namhla kufika.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse ka-28 uPaul uyaloba lapha esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukumezekile kukhulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi akuvele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishiyile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele ngifunta okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni ungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu babesidalapha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo ningi izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sona ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza-ke abalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flower kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bayo
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuthi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizele icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza egameni ngaphezu kwawo onke amagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga ntungamili kwezemidlalo kesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni ngalokho akuzwe emhlanganweni weHighlanders Annual General Meeting.
Ikamu leHighlanders liqhube umhlangano walo eliyiqhuba ekuqaleni komnyaka weAnnual General Meeting lapho abalandeli abathole khona indaba ezimnandi ezithi imizamo yenkokheli yaleli qembu yokuqeda isikweledi esibhekane leqembu leli kukhanya iyaphumelela. Kubikwa iqembu leHighlanders lenelise ukuba lihlise lesi sikweleti ngenkulungwane ezingamashumi amathathu. Lokhu kuza ngemva kokuba ukhethwe ukuba umgcini sihlalo weqembu lebhoso nyakenye uKenneth Mhlophe efunywe wagomela ngemva kokungena kwakhe esikhundleni wathi uzalwisa kanzima ukuqeda lesi sikweleti ebese sihahabela ukuyafika kusigidi samadola. Wake wasebenzela iqembu leHighlanders kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uBrian Moyo utshayele ihlombe inkokheli yeqembu leHighlanders ngokwenelisa kwayo ukuphungula isikweledi lesi kanye lendlela umhlangano wanamhlanje oqhutshwe ngayo.
Lo ngowokuqala ngemva kwesikhathi eside ukuthi bethi hayi lanxa bengavunanga bafake isivuno basifake esiphaleni kodwa abakwenzileyo ukuthi isikweledi sethu njengeqembu singaqhubeki siqonga sasiya phezulu. I think ngalokho sibatshayela ihlombe ngibona ngani njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isikweledi singakhweli sisiya phezulu njalo ngani bake basizama besinyikinya ngemali ephose ifike ku-30,000 ungani kuyancomeka lokho.
Namhlanje njalo kuphiwe ithuba labo abakhankasela ukuba ingxenye yenkokheli yeqembu leHighlanders abagoqela uModern Ngwenya kanye loLongweni Ndlovu bona abazancintisana bebanga isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weqembu kanye labathi uDonald Ndebele kanye loCharles Ndlovu bona abancintisana bebanga ukuba ngumphathi ingcebo ungwenya loNdebele bavele yibo abakade besesikhundleni njalo ukhetho lokudinga ukuba ngobani abazangena lonyaka lizaqhutshwa ngeviki ezayo mhla zintathu kunyaka kanhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.